Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wena ukugcoba lapha eMathebeleland South bekomile kodwa ngikhuluma kunje kathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokuvota ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhlazi ku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe nesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 nawe umsakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele ubaba uSibaya ubaba uVondo wePhumotshidiba ongumkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South labanye abakhokheli bakunational executive. Ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba abantu esibathi ngama opinion leader abantu abayiba abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazi njengeziduna zezigaba osabhuku business person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqedi ukubakhuluma izinduna labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaha kangi besingela lwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MTC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe sizwa lathi bayithokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa?
Upresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ngokuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kokodlwayo omnyama eFelapsi siza South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMthi Alliance endaweni kawathi lezinto nte. Iprogram yakhe yelanga lokuqala igcine emzingwane constituency lapho la kufike yenze ukufanayo ngokuhlangana nama opinion leaders wabuya wahlangana nama structures kumbe singathi ngabakhokheli abakheli bebandlaleni siyalayinsi kuleso sigaba. Izolo bese kulilima mango, le mango leyanti ngama-constituents amabili ayehlukene. Siqale kulilima, kulilima east, wahlangana njalo la lobukhokheli esithi ngama-opinion leaders. Wabuye wahlala nama-structure ebandlaleni le-MC Alliance lapha eMathabeng South. Lamhlanje ngingatsho umsakazi ukuba okunye okwenzakale lapha eMathabeng South kumbe yi-coincidence kumbe yilokho okukhulunywa ngabantu, abantu abalingisebe lo nkulumo yokuthi bathi uChamisa wona ukugxoba lapha eMathabeng South bekomile. Kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki, abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi ulujaha ugcotshiwe, ulujaha ubusiwe. Nanku lamazulu asevulekile, sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathabeng South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhaya belisele ukulima. Lisamele u-28 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi e-State House. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandlaleni.
Okokugcina, uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathabeleland South? Kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi i-MDC Alliance. Silenhlelo ezinkulu, silenhlelo eziqakathekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Kosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa, ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umanji uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala kwamalanga alitshumi ehlolwa ngodokotela bejelele Chikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa, yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle ukwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezemithetho umnumzana Machoba naNcube.
Kodwa ke sezananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 lokhu esilethe isisekelo esitsha sombuso welizwe kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyukuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso, kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu, kodwa ayikho khona lokho. Ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uza limita amalungelo abantu esithi limitation of rights, kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele, kufuze ukuthi wokuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy, elibelieve in openness, elibelieve in amalungelo abantu, ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho. Esikunazelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily, ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo kufuze ukuthi utshintshwe, kufuze ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso. Uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singela sekelo sombuso esihle kulelizwe.
Wena umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucathangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. kufuze sikwa sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abantu ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisweni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamaka kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu amacala angaserious kangako babevalelwe behamba besiya assesswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa i-special verdict i-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahle
umnumzana Majobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi ku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa le-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besithi izindlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezeki ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho lukamnyaka ka-2023. Zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni eMathebeleland ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi. Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi.
Hey, udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo lwe-voter registration mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuregister ubuningi. Sikhuluma koBulawayo kathesi kule registration center eyodwa, sikhuluma endaweni enjengokuthi njabo uMatoko kuya kule registration eyodwa, eNkayi akuyi-registration eyodwa, eLupane registration eyodwa, and njalo ama-registration centers la asema-growth points awakho ebantwini. So besikhandele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abadala abasakhulayo beregister ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo, kungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023?
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukisela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu. Osokusutsho ukuthi iMathebeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulili Mamangwe West, iMagwegwe lapha koBulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000. So ama-constituency wona la angelabantu abafika inani lona lelo azavalwa. Osokuthi ama-constituency la besemalutshwane. So thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities eMathebeleland sithi hayi bantu asibhaliseni ukuvota, khathesi salungiselela ukuvota, sithi abantu abasha ba-register ukuvota. Yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungukhaya. ekhaya njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ekuregistreni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka akhethe inkokheli engabe ifisa ukuthi imthungamele
abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo
siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota silengxoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha abangancediswa khona ukuthola ama-IDs izintathu ezinjengazana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha iregister ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha le-future yabantu abakho lawe ma usukhulile usunje usukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisayo ukuthi wonke umuntu ohule 18 years abe nethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register
umnumzana Nkosi Khona DBT ngomkhankaso we ekhaya vote 2023 umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba ubengadobhi ucingo lwakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba oluthi iKhansili yeCholocho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu beinternet LA News Hoax lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho lePalma lokhu bengaziwa ukuthi bangapi. Kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdalla Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe. Uzulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe ezakwamanye amazwe ngezakwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli lomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilitshiya-ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani sir, sakazi bethu nonke kunde, siyanibonga ngomsebenzi wokusikela indaba kunjalo ba, siyanibonga impela. Buye mbulise nabalaleli, abalaleli bese okhulumayo-ke lapha dalukhumana lana egoli bakwena. Bengithi ngibuye ngibeke njalo bakho engikubekayo engikubekisayo lapha kuyithini. Kunabantu abasola imiphakathi, abasola umqondo bethi unenketa betshaya, kanti-ke nekufake ucace kahle ukuthi akunjibona labo bantu abanomqondo lo ukuthi intetha betshaya yibo abantu abanobandla kwaba, ngoba umqondisi moya nemthwakazi bangabantu abaletha usizo esizweni sikamthwakazi, abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethembe, kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba. Yikho-ke sicela abantu babavotele ngoba bangabantu abasebebuye nendlela ehlukileyo, abantu bonke kade lokhu beyike abantu esikamthwakazi bahle kodwa kodwa abantu abanesikombululo yibo lawa abathokazi akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kumlane eBhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa ngoGoliyathi ekane kwakunomfana owakuthiwa David ebhekana noGoliyathi wanqoba uDavid wasiwisa isikhondla khondla sendabhan so ke naye umqondo bangamthatha kancane usazoba wisa silungisa uthasana sasiqotha isavusas odd kuyaduma kuyindoda ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani ku studio 7 sanisibulisa abasakazi bonke be studio 7 sibulise nabalaleli be studio 7 uzozonkala inkuzo okhulumayo ngibalekelwa ngoyo endaweni ko Bhodo angasifu Bhodo endaweni yasemangwa ye Plum Tree sithanda ukuhalalisela izaphu ku elector new leader uSibangilizwe Nkomo kodwa singalindelanga ukuthi ongene uSibangilizwe Nkomo ngoba uSibangilizwe Nkomo fana ukuthi ungene ecacweni sikababa uNkomo walida izaphu kodwa yagcina ingahlezanga izidingo abantu baseZimbabwe kodwa nonetheless ngabe sengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isifohlile nje esibayeni sezami iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhedele lento okudala bemarginalizewa izani sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izani ngasenzela ilutho nokuncane idevelopment yagcina ngabelungu sizokwashiwa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izani ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izani ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelani izani basemathebeland ukuthi benzelani mathebeland south namathebeland north ake nivukeni niphume ekuvoteleni izani naye izaphi isivukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umphakazi phumani bantu bakithi kuzani uphumani ngiphinde futhi ngitubulawa abadala abangidinayo umdala kabo bathi ubelieve gawule nojoseph chuma bayangidina kabe labadala laba behlala bekhuluma ngemelana nezanu ayisenzele ilutho angazi bona baphila kuphi umhlaba bangabonki izanu yabo ayisenzele lutho ayikazi isenzele lutho futhi ayinakho senzela lutho siyahlupheka sisegoli sisekutswala si-overseas siyonke indawo senziwa yile zanu kodwa abadala abayikhulumele ngiye ngikhalisana nomndeni wakwamoyo umndeni kasimon khamo siyakhala kunye kodwa usimon khamo naye akulanto asenzela ngencane asenzela ngalutho lutho nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why beze bayomngcwaba nasehero sekha semashonaland ngasenzela ngalutho nakancane hayi bantu bakithi siyanxusa kakhulu ukuthi registani nivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemathebeland ngiye kuvotela izanu siyanidicampaign izanu siyayidicampaigna sesikhathele izanu for 41 years ayisenzela ngalutho eyosiyenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahlule kuyenza nge 41 years bekuphawa abakwenzayo nge 41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngegukhora wonke akukakhohlwa ngalokho mayela abadala aba ogal believe gawule no Joseph Chuma ngazi noma bakhohliwe ukuthi zami yabulala abantu bakithi so bantu bakithi zamani nivotele iparty eyokhipha izanu embusweni sikhathele yini sicela kubalandeli bonke wemthwakazi bengathi uma bekhuluma siyezwa abanye uma bekhuluma bethi zaphi abathengisi zaphi ayingabathengisanga zaphi ayi under pressure yasayina iaccord under pressure abantu bezaphi bebulawa ngapha nangapha bebulawa siyagcina uNkomo esesayina iaccord ayengazimiselanga uNkosi noma ngayibeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusa ilizwe kodwa ngapha eMathebeland sibe nerepresentation yezaphu noma ngabe yimthwakazi singaxabani abantwana bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu izanu inenkinga lephatha abadizani tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bakankwedu uwende kalanga sakankwedu mina ngikhuluma isikalanga bakankwedu banowakalanga ebediwe kuthi budani mulehle hamka yeyino izanu yeyi danyala ndayo ayitoti pila chimwe ayitofazi pila chimwe akutochidza utifunde tishiwe kuma form 6 from form 6 kunde kujohannesburg ende unde kubutswana akutochidza ndechimwe hangu aisina hingo hanga uyapo hingo uyapo apaye kwasala bupolisa unesi into kusoja we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi awusekho lapha kuthi phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru intsaru yeneza nivotela izanu intsaru nezikipanyana ezingathi shu namakepe esingane ngathi shu ezanu yiko loko okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile sithemba ukuthi nisizwile
salibonani salibonani ngustudio 7 siyabonga kanti ngubrilliant ndlovu ngikhuluma ngiseyabona inzalo yasezimbabwe nithi ukuthi mina ushamsaka kampene ka kampene kanti sivote lati sitshintshe ukwenza ngoba ezesihluphekile sezesibaleka siya kwamanye amazwe nxa ukuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane ayimanga ngenyawo ime ngezithende kunzima ukuthi ibhalansi ngawa noma yinini
Lethemba liyaphila ngisakhamuzi senkayi ezweni lakwamthwakazi sekubuza kula amadoda amaxhego lezalukazi eziseziphakama sezibapha abasibusa ngenkayi ukuthi bazi bayeke nini ukusihlukumeza bazi bayeke sokuze kwafaba abantwana babulawa njengezinja ngakomakhelwane ezidlamaqamba kukhandwa ngamatshe kuphihlizwa ubuchopho azifiki kibo yini lezi kuphunye embeza wabo laba abantu ma bebona le nto isenzeka omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni aleli abathi li-right ma uthi uyababuza ukuthi kunjani bazakuthi hhayi laba ngabe-MDC o-MDC baba-1-2 kungani bona befuna ukuthi ma kuyake kusenzeka izinto ezingezeko blemisha omunye umuntu kulokuthi bazibleme 40-something years belokho besenza into eyodwa bephindaphinda besenza same thing kathi khona vele kuyaze kuphethe ngani thina vele kathi thina abantu balapha angikwazi ukuthi sabanjani ikakhulu mandebele ukuthi labanjani bakithi leubona lanxa selikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years phethele indebele lisukuma liyakuthi support isibapha kuyabe kutheni kodwa mpela hambe liyazibona yini iy'nto ezenziwa ngabantu layo e-South Africa lapha esikhona zinjani zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu bengenzanga lutho bengakamba tshentshelisi niyakwazi ukuthi ningazokutshintsha likwenze ngendlela eliokuyisuthisayo liphikele emba phansi lithi khona ezimbabwe iyalondoza amalungelo abantu angazi ukuthi lilondoza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwe lomhlaba wonke bebalekela lina maxhego nezalukazi elehluleka ukuthi lenza into eqondileyo angiboni phela ukuthi kuyozokuyinini loko kolokho sikhala sigele imikhono ekhanda kuze kube nini okokuqhalwa nje
bakumoya mqondisi cela ukuthi wenze njani uqhubekele phambili ukhankase kakhulu ngidineke mase ngizwa uthi wena ufuna ukuba ngupresident ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngupresident wakithi hhayi upresident wangale empumalanga ngoba ngupresident wangakithi ngapha hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile angikhulumi ngoba nanku ngithanda nje ukukhuluma kabo kodwa imihlungu into esiyibona nsuku zonke lapho isuku akukaze kube yikuthi kumbe kuqala ngoba nankuyana umashaba sethika kube nje kodwa vele le nto ivele ihleli isenzeka umuntu okuya ngaphandle uma yebulawubulawo izokwenza ethonto yamaqanda batshiswa nsuku zonke abantu beqandelwa amanga kwabantu kuze bethiwa izigebe ngabahamba bevula ezindlu zabo engekho yonke le nto bangakubona nje babekwazi ukuthi ukuya ngaphandle bakuthele itaya bakulayifufu
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02-465-0318 wezemelika uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane nekhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu walimala abedlula amathumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba uMongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson saqala ngokumbuza ukuthi kambe uMongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami umsakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika kwaba le production lapha e-America kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho. Ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumchayile sibili ngoba sesibona labane ngabe icembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe. Ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekela
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango. Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.